So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJumba Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu. Mhlaka 16 Nhlangula 2023, Mfatsedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhulume kuvulweni kwedale lephalamende.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigokela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umngakhe weqhawe lesizwe uMoyo uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZibra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa babanyiminyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje ngesikhathi sinye kunanzo ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lephalamende labantwana, iChildren's Parliament, ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe, esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe, ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
Today, young people must prosper in the land that we fought for. We fought hard. And the one, the independence of the community.
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lephalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers ngaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi luthintwe ukuthi nginanzelela ukuthi amacomputers ngawanikhetha ezikolweni.
Umeli wempopho maphelandaba mabuthweni edale lephalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school kobulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku. Kwengeze njalo uZipho wathi kulendubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kuyeMoyo, umeli webulawayo East edale lephalamende yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
So enginanzeleleyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthiphali. Kanti le nto ifuna ukubana isebenze ndawonye yemtshina lamakhompyutha bayasho abelungu.
lezo zinto bezingakaphiwa abafundi bona besebenzisa njalo ke ibangela ukuthi i-passport yabo iyeke.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president siwazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi, pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana ukuthi ngizaliphathela izwithi, uthi nanzi izwithi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edale lephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo, kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho ezibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela nokubamba enkunzini. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulume sale nhlanganiso uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alilawo amaphepha okuhlala lokusebenza kule South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayini nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baceqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama-skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi lophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emigwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyele isikole endleleni, so uma ebuya lapho iyabe izitshela ukuthi uma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikole. But uma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngithiye behlupheka ngenzini seqala kungena estradeni ethengisa umzimba.
Okhokhela abatsha ebandleni lezaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho, i-frustration leyo into okuthelele begcina benjani bezama ukuthi bekwehlise bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le yinto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube othi inhlupho lezi zigcina zile sidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangamancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi azangichitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Uthandazani Jehana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakakela izimuli bagcine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
I-poverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene ku-prostitution abayintsha, ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha namhlanje umseki kamungameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzi. Umeli weZimbabwe kweleSouth Africa uMnumzana David Hamaziripi uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesulo 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguThuso Khumalo.
Umkakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra, unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kweleBhilithane izolo mhlaka 15 Nhlangula 2023 eLondon. Ukubhubha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko, njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngama-4 ntambama ngisekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami engitshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikungani izolo besinganisizwe kuthiwa ubengani uphatheke kakhulu khathi sokuphindisiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi sengizofika-ke edolobheni abantu abaningi sebengifonela sengithola lama-messages amaningi ukuthi umama sakasekho, sebezikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi wakathesi akukabi la nto ebambekayo esilungisiwe, ngoba besesabela ukuthi e-England ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhathana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi yana hhayi la uzahambisa ilizwi waba phezulu kuseyatshonilo ilanga kuzaphi sizasazisa ukuthi uhulumende uthe.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubhomkakhe wahlalahlala kuthi khona kungawunako ngoko-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaka ngumoya khona ngale. So bekhona ngale nje ethi akuyaphenduka masinya kwasokuvuka i-COVID le yahle yamvalela khonale. Ithe sipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya. Yikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka sisimkhangisi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Uchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlanu kodwa labo bonke abakho lapha. Ababili base-UK, oyedwa use-States, omunye use-South Africa, omunye use-Botswana. Abazukulu babili abakhona kulalo weBotswana, kuloyedwa ose-UK, kuleyo oyedwa ose-England.
Abantu babuthene ngapi?
Wakati sibese ngakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.
Lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yakoDabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda, udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa, laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalifa.
Wazalwa 1947, 6 November. Emolini ubelandela mina ngingowokuqala, yena elandela mina. Ube ngumuntu emolini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekile. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa lahlekile kakhulu. Uzodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni, uJanet Ndiweni ngomphini ePlumtree. Ha! Thina silahlekelwe kumuli yethu. Besizelwe singu-8, namhla sesele singu-3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko lakwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe, ndiyakwazi ukuthi nxa kade thithwe ngudumiso kaDabengwa, liqhawe lelo elasilahlekelayo. Ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umchiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo ke bekungudadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixokelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla se-ofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo echochozela inzondano. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele-International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Morwayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi uqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana, hatshi ubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalelwe ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
AbeZimbabwe kweleBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho ukudalwa kwamacala kume ngesikhathi sokhetho kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kuyizinto vele abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kaMphathi Ntambo Murwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngakulalezi ezingafundanga kuyasuka. Ngazi umtshele namuhla sasiyavuka ekwenzi. Anto into vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela lathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kule South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngile Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's office.
Ilanga le International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisa Hebron kwele Botswana.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe leNkayi Challengers. Laba ke badabuka eNkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Bathanda kwethula idlalade labo elichasha elilengoma yabo echisayo ethi Intonga Yekhehla. Nanguke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Zane zondo ngabantu. Yeah, uVoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi. Igama uNqabutho Ncube, ngizalwa eNkayi esigabeni seMbuma endaweni yaseMpangaba.
Kuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Yeah, thina njengeNkayi Messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo esithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya, and then sileyo YouTube channel yethu ethi yona Nqabutho Voko and Nkayi Messengers Band. Ikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu, kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli
ingoma esinikeze yona ethi yona Intonga Yekhehla. Ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi mawungumuntu osasemutsha singamele nawe ukuthi ube nokwakho okwakho lokhu yakusiba nakho maqondana nelifa ozoshiyela abantu abakho sebenza sibili ushiyele something abantu abakho kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabobaba ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakhelwa kahle.
Ngilethemba lokuba liukholisile umculo kaVoko. Sasethu savumi ukubana sikubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe Live Talk namhlanje sikhangela unanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kokhetho. Singeke sihlukane izihlobo. Uthani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ekuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga eleNational Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.